Esiqintini sevungu egweru, omunye wabancintisayo nguBriski Ncube, yena ke ozelwe mhla ka 28 Mbimbitho ngomnyaka ka 1993.
Ngizelwe ngomnyaka ka 1993 mhla ka 28 March. Ngingomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokudinga umeli wedale ePhalamende kuvungu constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Briski uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo, ethi abanye abasakhulayo laba bathwele nzima njalo balahlekelwe inhlala kahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bavame ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto mina ngithi khona hhayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiye empilweni yakusasa. Kungenxa yani, ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sivile. Phecelezi, it's not a rehearsal but a reality. So, ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa, kimi pose ngithi akwenzi lokho. Nxa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumeleleyo, aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezilokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics nobuthungameli. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimele abantu abatsha endaweni zombusazwe, endaweni zentuthuko, le ndaweni zomkhono ngom.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na, uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into enja kimi. 2013 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. Ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusiya ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit, yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina bengihambe khona ngimele umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe leMadagascar, phecelezi Madagascar's Minister of Foreign Affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayesitshiyagalolunye, njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni, ethi abantu bayamazi njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholela ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba le mali lokuba nesitolo lokuba nezimoto, kodwa indaba yalokho what's best for our constituents. Kubantu abatsha ngithi mina besiqilwa sitshelwa amanga kwemali edlule sisetshenziswa. Khanye sisikhathi sokuphakama siphatheke sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubantu abasithi mina cala ngani ngabantwana abagcinile emagumeni. Kasivoteni sivotele umuntu omutsha elizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze limkhumbuze njalo ukuthi hayi intanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa, ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo, ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC local authority yethu, ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebe-chebe elowagwela. Sibona sokubuya izincwadi sezivele ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebe-chebe seziqhutshelwe sobhuku kuphela. Kodwa kasiboni i-plowback. Nanku engikutshoyo ukuthi okunoko kwenza lama resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. abathungameli bethu osobhuku lezinduna kube yiwo abanika izimvumo abantu ukuthi kwakhona nxa kuyithebethebe nxa izathwalwa kayithwalwe imvumo iphiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.